into abazayikhuluma yilesi sivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho njalo ukhetho belilokuthula bazatsho kanjalo basebesithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba lezinto ezinjengazona lezo basebekhuluma ngokuthi kakube lokuthula endaweni yaseNingizimu Afrika yezwekazi le-Afrika konke khonalokho kuzabe kungalungisi inkinga eyiyo enkulu yebo kambe kutshwana kuhambe ngendlela efaneleyo hayi ngoba kuwine i-opposition kodwa ke nabantu nje bonke abakhangela ngamalungelo abantu bayatsho ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo le Mauritius siyabona ngokunjalo kodwa eMozambique kule nkinga enkulu kulezi nsolo zokuthi kukhona ukudlelezela okufanele ukuthi bakukhangele ngamehlo afanele bake batshintshe indlela abasebenza ngayo babone izinto ngelihlo labantu hayi lababusi.
Ye kuyini okwenza ukuthi bebone izinto sibili ngokutsho kwakho ngelihlo lababusi kulokuthi bebone ngelihlo likaZulu?
Okubanga lokho yikuthi bandisa kakhulu kufuna ukuvikelana hayi ukuvikela ama-constitution bathanda ukuvikelana hayi ukuvikela amalungelo abantu khona lokho nje kwenza ukuthi bangakwazi ukuthi bavikele impilo zabantu eziqondileyo lapha kusadiki ikakhulu abaningi bangikhona labo babengenzi ngendlela efaneleyo basebesesaba ukuthi kusasa yimi abesesesaba ukuba lensolo uzananzelela ukuthi lukhona ukhetho luyalandelwa lweZambia kanjalo 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 abanye basebekhangelela ukuthi njengoba lwami ukhetho lusezalandela lami ngifuna ukudlelezela abesesesaba ukukhuluma ngokunye okwenakala kwezinye indawo kodwa-ke nxa kuzaba lokuthula kule ndawo yesadaki kudingaka ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonishwa amalungelo abantu ukhetho lubanjwe ngokwemithetho ekhululayo sine-SADC principles and guidelines kumele zilandelwe kuso sonke isikhathi yikho lokho kumele bakukhangele nxa ngabe iMozambique ingakwenzanga kumele bakukhulume ukuthi hayi ukhetho alusisuthisi aluhambanga ngendlela efaneleyo kungakho-ke akuzanywe ngendlela ukuthi kube lo khetho olukhululekileyo ngendlela efaneleyo kodwa lokho angiboni bekukhuluma lakancane.